Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Elingali fukanjani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 7 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali beDeep Sloot kwele South Africa bangena esidaladeni betshengisela embuthanweni obulomkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dubula, umnumzana Hlahla Lux Mohlawuli nomholi wamapholisa umnumzana Bheki Cele, okwethuse abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa.
Akusiqiniso ukuthi lento ebisenzakala eDeep Sloot ibiyinto ye-Operation Dudula.
Kungelani lokuvinjwa ukuthi baye edalela ePhalamende begqoke impahla ezingumbala olithanga amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change awedalela ePhalamende angene ngenkani edale izolo.
Ngenxa yokuthi akula mthetho osiyalisayo phezu ukuthi senze njalo, sizaqhubekela phambili sithi siyakhona ePhalamende sigqoke impahla ezilombala onalo olithanga.
Osakhulayo webandla le-CCC umnumzana Decent Collins Bajila usesungule uhlelo lokulwisana lobugebengu elokitshini leluveve obubikwa sebubhahile kulumango ngokupha abahlali impende zokulimukisa omakhelwane nxa umuntu ehlaselwe izigebengu.
Sinanzelela ukuthi besekunzima kakhulu lanxa silalo uhlelo lwe-Neighborhood Watch, kodwa amasela aselwazi ukuthi Neighborhood Watch ihamba njani.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwele South Africa bangene esidaladeni betshengisela embuthanweni obulomkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, umnumzana Nhlanhla Lux Mohlawuli lomholi wamapholisa umnumzana Bheki Cele, okwethuse abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa. Ucele ubikwa itshele kade betshengisela ukuthi yena kalandaba lokuthi isigebengu sidabuka kuphi, singaba singese South Africa kumbe kwelinye ilizwe, kodwa isigebengu isigebengu kuphela njalo kumele zibotshwe. Inkokheli yomphakathi eDeep Sloot ihoze uNhlanhla Lux isithi kayimfuni, kodwa yena uNhlanhla Lux ulandule ukuthi uze tshengisela njengomholi we-Operation Dudula, kodwa uzosekela nje abantu abatshengiselayo. Isizwe amazwi kaNhlanhla Lux ekhuluma lentatheli zindaba.
Operation Dudula is not here in Deep Sloot. The people of Deep Sloot are here. Don't forget, Deep Sloot and Soweto and Alexandra are townships of our people. I've got my own aunts that live here. So we can't just demarcate ourselves and say such things. But the leadership, when it speaks, you must listen and respect it. We are not here to operate. We are here to support.
Lawoge ngamazwi kamnumzana Nhlanhla Lux Mohlawuli, umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula. Lokhu sikudabalunye. Sixoxe lentatheli zindaba esebenzela kwele South Africa umxolisi Ncube, osichasisele ngobe kusenzakala izolo emini eDeep Sloot.
Akusiqiniso ukuthi lento ebisenzakala eDeep Sloot ibiyinto ye-Operation Dudula. Yebo, amalunga e-Operation Dudula kunye loyinkokheli yabo uNhlanhla Lux bafikile ntambama namhlanje, kumbe ngithi emini yantambama, kodwa obekusenzakala ukuthi abahlali baseDeep Sloot bebebhikisha betshisa amathaya ezitaradeni besithi bafuna amapholisa asukume enze umsebenzi wabo, ngenxa yokuthi bathi bona abantu baya bulawa mahlayana kungabi lento eyenzakalayo. So bona bebesithi amapholisa kawasukume enze umsebenzi wabo. Ngempela viki le edlulileyo kuthiwa kulabantu abangu-4 ababuleweyo eDeep Sloot. So abantu bathi le yinto esiyimvama, kungakho bebefuna ukuthi amapholisa asukume abophe laba bantu abayenza izinto ezinjengalezo, abadala lawo macala.
Wona umumo unjani? Sizwa kuthiwa kungani akusahlaliselekanga kuhle abantu bangani sebethwele amehlo bekhangela ukuthi kuyini okwenzakalayo ngendaba naleyo Operation Dudula. Kuyini wena okuzwayo?
Bona abantu abaphathekanga ngendaba ye Operation Dudula ngenxa yokuthi iqale iyinto okuthiwa idinga abantu bokuza abalapha ngokungekho emthethweni. Kodwa sesiyibona sebehamba bengena ezindlini zabantu beharasa abantu bengasadingi lokuthi wena ulapha ngokusemthethweni yini kumbe ulapha ngokungekho emthethweni. Kungakho abantu abanye sebengaba kulokho esithi ngesilungu yipanic mode ngoba abasakwazi ukuthi sokuza kwenzakalani ngenxa yokuthi sokuhlasela noma nguphi umuntu wokuza. Okusekusenza ukuthi abantu besabe ukuthi kungagcina kusenzakala i-violence ye-xenophobia. Kugcine sokusenzakala ukuthi abantu kugcine sokuchitheka igazi kumbe abantu balimale or abanye babe lokulahlekelwa zimpahla zabo.
Manje ngokubona kwakho umumo awusoze ube mubi na ikakhulu nxa sesisiya kukhetho lwe-South Africa. Asoze sibone kusiba lobudlwangudlwangu yini kumbe into edlulayo?
Esesikubona ukuthi sekuyikuphilela emathembeni. Abantu sebehlalele emathembeni ukuthi lokho kwesatywayo ukuthi kungagcina kusenzakala ukuthi kube lo dlame lokudlwangudlwangu kungenzakali. Into enkulu kakhulu ukuthi amabandla ezombusazwe akhuluma ngendlela ezehlukeneyo ngali Operation Dudula. Kulabanye abanjenge Patriotic Alliance le Action SA abayiguquzelayo lento bathi bona abantu bokuza kabaphume baphele kwele South Africa. Kube sokusithi elibusayo ele African National Congress likhanya limbaxambili. Kulabanye abathi bona iOperation Dudula iright. Kube labanye abagoqela umongameli abathi no, lento eyenzakalayo akusiyo nto eright njalo ingaphandle komthetho kumele ukuthi iqedwe. Kodwa ngapha sibona amapolisa labe immigration behamba bebopha futhi abantu bengena emafletini bebuye beme ezitaradeni bebambe abantu bedinga amaphepha. Baningi abantu ababotshiweyo, abanye baselindela, abanye basezitokisini ngenxa yokuthi abalawo amaphepha. Kungakho kuyiwa kwezokhetho sicabangela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu babotshwe kakhulu. Kodwa sikhulekela ukuthi nxa lokhu kusenziwa ngomthetho kakube kunjalo, kungayenzakali ngezinto ezithandwa ngabantu, kungabi ludlame oluphekwa ngabantu abangela okuthiwa yi-authority yokuhamba bebuza abantu amaphepha bebabuza ukuthi bawayi bese-South Africa. Kungakho sicabangela ukuthi yebo kulamathuba ukuthi kungaba lodlame, kodwa sethemba ukuthi umthetho lawo uzoqinisa ukuthi kungabi lomuntu ohamba ebuza abantu amaphepha ngokungekho emthethweni. Kukanti amabandla anjengabo Democratic Alliance labo Economic Freedom Fighters bathi bona abahambisani lalento ye-Operation Dudula.
Umpolisi Ncube intatheli zindaba. Lokuvinjwa ukuthi baye edali lephalamende begqoke impahla ezilombala olithanga. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change awedale angene ngenkani izolo. Ngolwesibili usomlomo wedale umnumzana Jacob Mudenda utshele amalunga la emkhosini wokugcotshwa kwawo ukuthi engazabuya edale egqoke impahla ezilombala olithanga ngoba ziluphawu lwebandla. Unkosazana Stars Mathethebe owebandla lezanu PF ubegqoke iskava esilombala weflegi yelizwe esesisazakala njengophawu lwezanu PF laye ukhuziwe ngumdenda. Kodwa izolo amalunga la awebandla le-CCC abegqoke amasudu aphelela kodwa afaka amathayi alithanga. Omama belokunye uncinyane okulithanga kwasekuthiwa bangangeni kuleli dale. Kodwa amalunga la angene ngenkani. Sixoxe lelunga ledale lephalamende engowebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Gande ilukuzeni yethu i-standing rules and orders yethu entsha eyiwo umthetho owiwo oyenza ukuthi khona konke okwenziwa ephalamende kwenziwe ngaphansi na kwawo. Awutsho lokuthi ukuthi ilunga ledale lephalamende okufuze ligqokene. kodwa siyakwazi ukuthi lokho kungaba nje kwaba liphutha lokuthi kabasa kufakanga wakuvele kukhona kuma standing rules and orders ayevele khona ukuthi kathesa ama standing rules and orders apho kujinto nje mbijana mbijana kakhulu ufuna ukwakhomodate ukuthi sifoswe ukuthi silalele kumnankagwa noma engelalo tholo kutsho so ayikhulume lutho ngombala so ikha kukhunjisiwe ke namhla uspeak ukuthi hayi speaker lawa amandla ozinika wona wena uyisidalwa somthetho umthetho kawutsho ukuthi lamandla ukuthi wenze khona lokho so ikho kukhona
manje lina njengamalunga esicc lizaqhubeka ligqoka yini imbala elithanga ezigqoko lisiya edalela eParliament
ngenxa yokuthi akulamthetho osiyalisayo Chris ukuthi senze njalo sizaqhubekela phambili siya khona eParliament sigqoke impahla ezilombala onalowo lithanga akhonoko kubenza ukuthi bona bathi kabasawufuni lombala ikho kwenza ukuthi siuthande kakhulu usuthandeka kakhulu lombala you know thina asoze sayekela amathai mina njengami yama-necktie ngithenge 5 ka-1 ayelo kuphela so iviki yonke igqoka wona kuphela nxa siye eParliament akula lutho luyangekelisa azila angila ekungathiwa khona i-regalia so regalia ngumbala nje lwana ukuthi umbala lwana umela umbala esikholelwa kuyo kakujuda usafuzanga siwugqoke so siyaqhubekela phambili siwugqoka lwana umbala
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North ekubandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare Sakhulayo webandla le-CCC umnumzana Decent Collins Bajila usesungule uhlelo lokulwisana lobugebengu elokitshini leluveve obubikwa sekubhahile kulumango ngokupha abahlali impembe zokulimukisana nxa umakhelwane ethe wangenelwa izigilamkhuba ubajila uthi impembe lezi kumele zingafiki ezandleni zabantwana ukwenzela ukuthi kungabi lomkhosi ongasiwo weqiniso sicocelo bajila ukuze sizwe okunengi ngohlelo lwakhe
ubusela buyinto ebisibhahile kakhulu elokitshini laseluveve njalo lokhu kuhambelana lokuswelakala kwemsebenzi lokudubeka nje kwabasakhulayo njengoba kunjalo nje sinanzela ukuthi abantu bese bengenelwa ezindlini kuntshontshwa ikakhulu izinto ezithengiseka masinya ezinjengempompi zamanzi amafoni lamakhompyutha izinto ezinjalo nje ezithengiseka masinya yizo bekade zitshontshwa kakhulu ezinsukwini siyakwazi ukuthi kula endawo ezintshe ezakhwayo khona phela uveve ikakhulu eluveve 5 abantu bezindlu ezintsha bazidinga impompi ikho bezitshontsheka lula sinanzelela ukuthi bese kunzima kakhulu lanxa silalo uhlelo lwe-neighborhood watch kodwa amasela aselwazi ukuthi neighborhood watch ihamba njani yikho bese sihlaselwe kakhulu njengezakhamizi zalapha eluveve thina ke sasesihlala phansi leqembu enisebenza lalo sabona ukuthi kungaba kuhle nxa singaphathisa umphakathi ngesipho sempembe esiyiso esizadala ukuthi benelise ukwethusa izigebengu nxa zizama ukungena ezindlini ebusuku
njengoba uphumele egcekeni ukuthi wena ungwebandla le-CCC lokho akusoze kwenze na ukuthi ezinye izakhamizi zeluveve zingafuni ukusebenzelana lawe
kubo makhelwane esingene kibo namhlanje sibanikeza lezi impembe zokuthi besebenzise asikutholanga ukuthi kulabantu abokukhona na ukuthi kungani sizazisa ukuthi singabaliphi ibandla okuqakathekileyo yikuthi silwise ubusela lobo sebukhona phakathi kwesigaba sethu singakhangeli izindaba zamabandla kodwa ke mina njengomuntu okhona kwezombusazwe bekuqakathekile ukuthi ngikutsho lokhu sisenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi ubusela lobo sebukhona nxa sizabunqoba sibunqobe sisilwa sincedisana singobani labo bani kwandile ukuthi thina njengobukhokheli obuhlala ezigabeni sisolwe ukuthi uyasiphatheke entweni ezihlukumeza umphakathi le ibe yindlela yethu yokuphatheka sizazisa ukuthi hayi abancedisayo yithi esiyibukhokheli bomphakathi esihlala lani khona lapha.
Wona amapolisa lizasebenzelana lawo yini kuhlelo lwakho lolu?
Amapolisa eluveve sisebenza lawo kuhle kakhulu. Angamanye amapolisa okuthi uyafika khona uxoxisane labo, ubike amacala, bazwisise baphenye. Kodwa siyananzela ukuthi izigebenga lezi azisoze zinqotshwe alubana umphakathi ungasukumanga lawo ukuthi uncedise umkhandlo odlalwa ngamapolisa. Amapolisa asisebenza lawo kuhle kakhulu. Okudingakalayo ukuthi umphakathi lawo ube lesandla, lokho okuthiwa yi-community policing, lokuthi umphakathi wona ngowawo wenze i-neighborhood watch, umphakathi wona ngokwawo uzinakekele kakhulu, uphatheke endaweni ezinjengalezi. Kodwa amapolisa hayi, asiboni ukuthi kukhona abangakukhangela bethu kuyabahlukumeza ngale i-initiative esesiyithethe.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephendukile elizweni evela kwele Mozambique, lapho asayinelane khona izivumelwano zokusebenzelana losowabo umongameli Philippe Nyusi ezine. Mnangagwa utshele intatheli zindaba ukuthi bavumelane lele Mozambique ukuthi bazasebenzelana ukwemba umoya wegas kwele Mozambique. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi usomabhizimusi we-West Nicholson ulwisane lezigebengu ezintathu kade zihlome ngombhobho, wenelisa ukubiza omakhelwane bamphathisa babamba isigebengu esisodwa uDoubt Munsaka, uthi ezimbili zacela enyaweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sadibonani, ngiqala ukubingelela lina basakazi beStudio 7 bese ngizobingelela abazali bami ekhaya enkaya okhuluma ngoJP. Ya khona okuqakathekile ukuthi abantu bevote ukwenza ukuthi izwe leZimbabwe lilunge. Ngoba nangobuningi abantu into esibulalayo, abantu babalekela eBotswana, abanye eSouth Africa, abanye kwamanje amazachiyetshiyone. Into esibulalayo sokusuke kuvote abantu abalutshwane ukuthi ngathi asihambe ekhaya ngobuningi. Abantu bevota yonke into ehluphayo iyodwa.
Sabona ku-Studio 7 Voice of America abasakazi bonke ne-cabinet ekuyo le nhlanganiso nyani kungibeka namhlanje ekuseni. Basakazi nginenkinga lana, angazi noma inkinga yami uma ngiyethula lana emsakazweni uhulumeni or abasekeli abaphathi be-cabinet kahulumeni bangayizwa le lesikhalazo sami engikhalaza ngaso. Khona manje kulungiselelwa amavoti. Mina inkinga yami enginayo umuntu ukuthi emakayorejista, inkinga enginayo yilena ukuthi unkosikazi wami wathathelwa isithupha ngoba kuthiwa uzalwa umuntu wase-South Africa. So ekuthatheleni kwakhe isithupha uyovota kanjani? Bengifuna ukuthi-ke bona-ke abaphathi bangisize kulolu daba ukuthi ingaba khona yini enye indlela esingayengenziwa ukuthi naye akwazi ukuthi abe ingxenye yalo lolu khetho esiya kulo. Ngani? Ngoba ngikhuluma nje isithupha akanaso, akuna lutho alenzayo. Ngoba umuntu uyazama ukuthi ahambe yolungisa isithupha bathi makeze nonina, and unina ngumuntu owashona ngenezikhathi zama-70s usabusa u-Ian Smith. Bafuna i-death certificate ayiziyayingenziwa ngaleso sikhathi ngoba bekuyisikhathi sendle. Yabona, so yilo hlupho engibhekane nalo ngoba kubuhlungu ukuthi umuntu ahlale enginayo i-ID. So bengicela ukuthi i-Studio 7 ingisize kulolu hlupho engibhekane nalo ukuthi ngingenze njani ukuze ngithole usizo unkosikazi wami akwazi ukuthi naye ayithole i-ID abe yingxenye yabantu abazovota ngokhetho lwangonyaka. Ngiyabonga.
Sanibonani lonke ku-Studio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli Studio 7 amagumba manomhlaba hayi ngiyalizwa ngiyakhuluma mpela kodwa makuyi ukuthi sisola izano fanele singayivoteli kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawo amandla alabo bonke asebeke baphatha wonaba o-MDC akulanto abayenzileyo asike sizame nabanye bonke bazenza njani ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asize kusincede mina kusiya ngami ngibasizameni zabo asizameni zabo mpela ma kuyukuthi yehlulekile asizatshintsha sifake ngumqondi awubizanu le-MDC esikubonile fethu inkinga kasikathamisa nje inye iyi-one yokuthi ufuna abantu besindebeleni bebe amaphini yi-big problem yakhe nje ubona isithuthi vele like kuzanu uhlelo lwakhe so angikwazi laba abantu right angicabangi ukuthi ngabantu abangaba nabesindebeleni ambandluli shona ambandluleli ndebele kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo asizameni zabo ingehluleka zameni umqondisi layo maye ngehluleka maningi amanye amaphathi vele so lokhu abakwenzayo aya ababothamisa vela kula muntu ongaku-understand anazo ongaboniyo akutho ukuthi vela sozabona ms nokuthi ngithubani ukhulume kanje kanje bayazazi abakhuluma bemsapota kodwa since iqala iphathi kwakungcono mpela ingcono but uze bephuma uwelishman incube labo Gibson Sibanda ngolo kwasukule problem namali uwelishman incube futhi masebuyile and futhi uthuli kazwakali ungatakekho shin ngibusaba ukuxotshwa hayi kodwa sizameni zapho ngehluleka layo yatshintsha sizame umqondisi engehluleka layo ingcono sibuyele kuzanu once ngoba kuyafana mhle kodwa sizameni zapho inike i-chance yayo bese sizama kungehlula sizazama umqondisi sincediseni bantu bakamqondisi kumbe be-MRP zamani ukusincedisa ingehluleka sizotshintshela kini kuyabe kwehlula kungehlula lakini akushouthi kufanele sifikele kuzanu kuyabe kubona ukuthi vele into esiyenzayo ayila way forward ngiyabonga ukukhulumayo ngumike Sibanda from enyameni zokuphengusa
salibonani basakazi abahle ekuseni namhlanje ngiyabonga bathakazi bami ngiyabonga nonke indaba elisinikeza zona zimnandi ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi uzibone zile zindaba zeqiniso ngoba ziyakhuluma uzikhulumela bona bantu bakamthwakazi bantu bakobulawayo bantu basemathebeleni north mathebeleni south isikhathi eside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona ba-on izimbabwe kodwa ithuba lisekhona 2023 ikhona indoda emadodeni ebe lesibindi ihambe ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi simele sisonke bantu basemidlezi ukuthi asike sikhetheni kawani asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbekulabo-CCC kumbekulabo-DCT or MDC alliance laba bantu sokuzomele sibakhiphe thina yithi amanzi sezandleni zethu kubone sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni i-MRP sike sibone i-MRP ukuthi izosithwala sithini i-CCC kuphathe intsha yayizolo leyasiyazi lokuyazi musi njalo lo mfana omnyanga kakhulu osoze ebusa abantu lo vele ebekhohlisa abantu nje MDC like wonke abantu bala sibe 20 years bekhohlisa abantu so ke sithatheni okwakithi ka 1 kuphela yikho ongifuneka sikwenze manje sithatheni okwakithi fucking MRP isimele lokho esibona futhi sivikele into zakithi sivikele izinto zethu zisezandleni zethu ka 1 kuphela abantu bakithi sizobona into zongiziyaguquka musi ngiyabonga
livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana e-Francis Town e-Block 8 ekhaya elupane emalunku lapho engizalwa khona ndivusa umama unanhlanhla ohlala koncube kumatshivovu ndivuse lo nkosikazi wamampofana ndivuse lawo makhelwana bami abalandelayo unkomo RJ umdala wayesenza esibhedlela esenipholu ndivuse lo malumama upholu ngwenya mthulisi oyinyanga laphana lo mza wami uJabulani Ngwenya lo mdala usathulani indevula laba kuMoses Chuma onke nje abangaziyo abemalungu emazwidini udibe kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda linjani ngapha kunjani emasimini lonyaka ngapha ebutswana hhayi izulu kulensuku alikho sibili ilanga lithiswa kumangalisayo singazi ngapha ezimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ngithi ngiyabonga imhlanhla wakwamatshivovo laphana koncube
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika elemelika seliphathise ele Ukraine ngemali engamadola ayizigidi ezilikhulu $100 million ngesikhathi ingcwethi ezicubungula ngezomvikela zisithi impi yele Ukraine le Russia ilapho ukudonsa iminyaka eminingi. Amazwe ambalwa abalisa ele Melika asengezelele izijeziso zele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu makhaza ababulawa ngesihluku kwele Ukraine. Abanye asebefakwe kuluhlu lalabo abakuzijeziso lezi babalisa amadodakazi amabili kamongameli Vladimir Putin wakwele Russia. Lanxa amasotsha akwele Russia esuke kwamanye amadolobho ayethunjiwe kubikwa eselubhekise eningizimu yalelo lizwe lapho abaqhubeka behaza amabhomba alobukhali emizini yabantu makhaza. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tifa wajabhe Bango Dube.
Iya kubonakala kanjalo ngoba ukuretreat kwayiRussia esikwenza uyatshengisa ukuthi iyakhulelwa njalo singakhala last week upresident weRussia umnumzana uPutin waphumisa inamba kumbe ngithi inamba yaphumayo from Russia yakhomba ukuthi yatshengisa ukuthi kunamasotsha esefika 1300 aweRussia ayise. So kulokhuyana amasotsha anjalo azafa nge-3 weeks iRussia ilizwe lisilazisi lamandla lisilo ne-Ukraine ilizwe lisingathi liphansi futhi ukuthi iRussia ikuluza khokhana okukhulu. Kona manje i-town elede sebengathi sebefuna ukuthi bayigombolozele ngathi sebe-retreat-a ngamandla okutshengisa ukuthi sekulobu nzima obukhulu kakhulu ngoba sebelahlekelwe kakhulu ngoba lezi mota zabe zenu ama-vehicles ama-machines abo lawana abonakala amandla akhona athabalalile.
Kanti manje ngokubona kwakho kungakuhamba njani ukuthi ilizwe elinjengele Russia elazakala ngokuthi ibutho lakhona liqeqetshile okuzinga eliphezulu kodwa nanku liyehlulwa i-Ukraine kungakwenzakalani?
Ya lokana kungaba ukuthi iRussia ikhandele phansi iUkraine ibona ngathi ilula ukuthi ngaqala nje impi namhla kusaphumila kusasa elizwe sebelithethe. So bayebona ngale bezisela ukuthi hayi iwokho kanti ke ngoba impi lana besela amalanga isesinesikhathi lesidibona ukuthi yabuya. So iUkraine bese izinzile ngoba isazi ukuthi ilwa lelizwe elilamandla. So bazinguselele iRussia yona esadina kwaba ukuthi hayi mhlawumbe sofika sithi yaka yangasibuyela ekhaya bathola ukuthi haa ngale kunzima. Lazenye into esenzeke Ukraine ukuthi isuke yathatha abantu abaretireyo labantu amavolunteers abamaningi kakhulu. So indawo yonke bevele sekune army evele silindele iRussia. So iRussia yona yahamba ilendlela ukuthi hayi sofika sidlule nje lapho esifika khona sithathe sikuthatha abantu abakuzangelangeni. Iyajenisa ngoba into enjalo esibone futhi senzakale ku-America. I-America yaphuma isibaleka seyitshaywe ngama-Taliban ngale yatshintsha i-equipment yabo ngale ama-Taliban lawo e-Afghanistan la. So into enjalana amazwe amakhulu lawo alamandla anawo yes.
Manje nxa wena ukhangele ubukhokheli bukamongameli Joe Biden wele Melika bungaqotho na okokuthi nga ngomunye umkhokheli ubengayenelisa na ukumisa impilo e-Ukraine?
Ukukhokheli wakhe bu-one side ngoba yena iplani yakade nayo uzama ukuthi ayenze iRussia ibe weak. So kwenza wakhe iRussia ibe weak befuna ukuthi asebenzise i-NATO. I-NATO ibe nebhesi enkulu e-Ukraine. Then ma i-NATO senebhesi enkulu e-Ukraine sokuzakwenza ukuthi laye sokulula ukuthi abe ngena laphana through NATO ngene kusuke ecathile esiza ku-NATO asebenzise angakusebenzisa ukuthi a-destroy iRussia. So khokana kuyajenisa ukuthi i-America no-Biden kwabo hayi ikwenza kwabo ngoba kathesi iUkraine sekunzimeni kuyatha kuyafa abantu iyindaba ye-NATO eyabakena khonokho. I-NATO yayingathi izobasekela ngokugcweleyo kodwa ke basuke besaba ngoba bagcine bebona ukuthi i-NATO na ingangenela laphana isiyi-world war state ngoba ma i-NATO ingenela i-China iyongena North Korea izongenela futhi. So ma i-China ma ingena i-North Korea ingena njalo ingena zisekele i-Russia. So kungaba ubonakala omkhulu. That's why abona i-America ingathi ayibonakali ukuthi ifuna ukulwa or ayifuna ukulwa ngathi yesaba ngoba laphana kuyabona ukuthi iRussia izaba losekelo olukhulu komanye ama-superpowers.
Umnumzana Tifa wajabhe Bango Dube ngolandela ezombusazwe ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abahlali be-Deep Sloot kwele-South Africa bangene ezitaladeni betshengisela ukwethusa abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa.
ibandla le Citizens Coalition for Change lithi akukho emthethweni okwenziwa ngusomlomo edaleleli othi akumelanga bangene edale ligqoke impahla esilombala oluthanga. Sigqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Libe losuku oluhle.